Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Na ivota exclusion leyo izinto eqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngoAugust kumbe ngoJuly. Na i-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma constituents becampaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebe lakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe voters roll.
Okwenzakala ezimpepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpepers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence-based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebe lakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuza kwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawa amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjwele bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothe ukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo oluhle lolo uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kwenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi be-check amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale lukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iwadi okanye i-constituency. Yikho kufanele uqale kukhangelwe kuqala kungaka bhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke. But previously we have seen them going to the wards kumba besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo ofisi kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inspection le bizelwe iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigner. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezekhe bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo lo manje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphepha zisezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okutshiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatheli zindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqathaniswa lelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli zindaba zeStudio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yezimpapers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngiza kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yezimpapers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yezimpapers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuzima lokho kwenzakale eZimpapers, azisebenzi intatheli zindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho besingeke ngakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba labosisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintathele izindaba.
Omele inhlanganiso yentathele izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja uLeopold Munende uthi zinenge inhlupho ezibhekane nentathele izindaba eZimbabwe hashi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers kuyafana nje endawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intatheli zindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi esiwathi ngama intern, abasanda kungena umsebenzi ama junior reporter labavele bekhona ama senior kwazi ukuthi bahola malini.
Intatheli zindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe 200,000 zimdollars okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba ikholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika 550 US dollars. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili 200 US dollars isuka kukhulu 100 US dollars abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona i-housing allowance. Intatheli zindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings AMH le-Associated Newspapers Zimbabwe zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe 100,000 RTGS okungamadola eMelika aphansi kwekhulu 70 US dollars. Ukunyanga ezisanda kwedlula kubotshwe intatheli zindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawayo 24 noTenda Imunengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla inengi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelwa nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali. They came in numbers, babuye numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma nge-curriculum review. Thina njengabe sizokuzade sithathe sida ama-discussions angikhona ngoba de kulembuzo phele ebiphephe ngakudala, so iyadesika ngabazali ukuthi imibono yabo ebeserekhoda ama-debi okuhlangano. Mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngifeze nale yakuqala e-curriculum review. Abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni, especially ku-component yekhala.
Njengoba khona ngapho lisemaphandleni, balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi abakwanisi ukuyena lesaplazi idatha iyadura, akula magesi esikolo, so ezizobehlule ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esiphumayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala abebesi noma kusenathing ukuthi kwenze ngemali. So bathi abakuyakuyabethula plus abanye abantwana baselo abakancedisayo ukuthi kwezinye izinto ezokwenza ikhala babezingena kulolwazi kakhulu.
Kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hayi, bazamile sibili ukubuya abazali ngokuthi bazohlanganela laba bebesiza ngokuthi izo lo yokuba benganikhabalisana ngoba bekufanele isiphithiphithi njengoko ningalibe anqise ngelasini but namhla abaningi ngani basomile babuye.
Kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumeni?
Ora imbono leyo njengothatha esikolekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster then isihlanganiswa ngama-district then isisiya ku-province I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-review yabona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangibona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo.
Lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebelele North wabekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu. Njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza unkosazana Magodo Ngamahlango.
Ukuphuma kwezikhila abadlengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawo kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo hlelo. Ngani ngoba nxa kwenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-murderers ayarepa lawa langeni kungena lawa amanye angameni. So lawa ni nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuyaritraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile isigqibela kungakapheli bona sephumele kuthiwa uxolele enze kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazathetha icala lokudlengula baleyise bathi yinto engaxolele. Ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezincane ezingaxolelwa. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awulandele eZimbabwe sesingathi eZimbabwe there is no rule of law. Kune-SIT 90 maybe yokuthi wena kuya kuma-elections kodwa kuvula abantu nje kwathiwa mhlambe zelesini.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlwengula ukubulala kulani lokuthi leminyaka enganani. Okay, singasikhangela i-victim especially ma umuntu olemnanyeni ezengulwa umuntu odala wagoja 1 year lapho I think umwena abantu sihlokome kuhliwe lokuhlinziswa kwanto abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlwengula angikuphume after 7 years kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyeke ethithi leyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje baphona kanjalo nje ngoba leli vela i-asonto ekuthiwa into 1 year ayi siyakhathalela iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona ayaphambili elizweni lamacala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi uwenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
eqinisweni ukuthi eZimbabwe silomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokhu singathi i-brain spending i-intentional community ukuthi wona ithiwa ezimbabwe zibe mthetho lo lalo lalo ngoba izimbabwe ungakhangela i-marriage act ukhangele ama-elital marriage imithetho yonke evikela abantwana ngezocwansini ikhona yonke le ikhen literally ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa aku-implement akusebenzi
Unkosazana Makoto Ngamahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza isikhulumeli sogantsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services unkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnomzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo Lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe kubika uThuso Khumalo
Kugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olona udlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezetheswa umlando wokuhlukuluza nokwephula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo mnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha Lokuza emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isadipho kwamanje. So siyaphila in the spirit of Hubo Arathambo, uMandela nabomagama Jongojara abalela lawo mazwe awusadipho ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Makhelwane wethu ngayo makhelwane wayo iSouth Africa iyasihlukumeza kakhulu
imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela
sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe especially laba baphume ku investigation ye gold rush bonke bayi involve baboshwa ba ngeneswe ekhona so that they can answer for their crimes abantwana bebaseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibamba ayisebenze muntu i-self interest yamapolitics
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi kunzima ukuthi sitshele iZimbabwe ukuthi yiwo amasela, yiwo anje so asingasendi isela ukuthi ibambe elinye isela. Hayi loba
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla loludlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusi Moses Panda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulela abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshe umuntu kuba khona kufuneka kube khona izinsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi mawumuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBhilithane kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration, ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe, ngiyabasiza.
Yes, ingathi uqaseni ni umsebenzi wona lo owenzayo khona manje?
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngamafomu outside Home Affairs, abantu besafila amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezi zinto zokuthi uma sekumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani. Ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele ligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ukuthi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima, ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit ze-TP, abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-applywa kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeke ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe, ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay, uma ufuna ukuhamba uye ba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, lento le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isingisi.
Mnumzana Velempini Ndlovu, liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulife Talks khangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.